sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 16 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uza kamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanxa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. Enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko.
Loba kuyiphisi nje item yesintu ifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe.
Kwenziwa inkulumo yozokubona ukuthi kungavulwa na imingcele yelizwe.
Naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so ngathi uvuleke kanje sesilethemba bana hayi buzathutsha
kambe ibandla lezanu PF lingaba selisesaba uhlelo lweMDC Alliance olokumanyanisa uZulu phambilini kokhetho oluzayo na
i-leadership yethu vele i-intact wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwemukela omunye njalo umuthi wamajekiseni e-COVID-19 othiwa yi-Sinovac ophiwe eZimbabwe ngele China kungelambadalo. Loba inkundleni yokuxhumana e-Twitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthe indizamchina eZimbabwe izafika lo muthi lo namuhla njalo yaphathiswa ukuza lomunye umuthi welizwe elingumakhelwane elingaqanjwanga igama. Lokhu kwenzakala inani labafuna ukuhlatshwa lokhu lisiba phansi kakhulu. Owake waba umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera utshele iStudio 7 ukuthi nxa abantu bengaqhubeka bengafuni ukuhlatshwa kuza kuba lodubo lokugcina umuthi lo ngoba ungalutho ukonakala ungahlala isikhathi. Ugatsha lwezempilakahle luthi selukhu lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kumaviki amathathu adluleyo. Sokuhlatshwe abazinkulungwane ezintathu 34,051 kuphela. Amajekiseni afika namuhla ngawokuhlaba abantu abazinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 300,000 ngoba umuntu munye uhlatshwa kabili. Uhulumende ubikwa esephakathi kwemihlangano yokubona ukuba imingcele yelizwe ingavulwa na kumbe ihlale ilokhu ivaliwe. Ikomiti kumbe i-task force eyabunjwa ngenhloso yokukhangela lolu daba ibikwa ikhangelelwe ukupha isinqumo ngasiphi isikhathi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi basakhulumisana ukuze babone ukuthi imingcele ingavulwa na. Amanye amazwe angomakhelwane afana le South Africa elomkhakha we-coronavirus osuxhwalile. Ukuvulwa kwemingcele lokhu kukhangelelwe ngabaningi ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma othi umnyaka lo ubumele ulethe ububelo kwezomnotho.
Umnyaka lo ngumnyaka omuhle kakhulu uNkulunkulu sicabangile sibili wasilethela izulu esesileminyaka eminingi singaliboni. Izulu elinje lacina kudala sibili. Manje lo nyaka hayi uNkulunkulu sicabangile sibili siyakubongela khonoko. Kuyajengisela ukubana nqendo zihambe kuhle sibili. Hayi lo nyaka sizavuna sibili okuzwayo okuzayenza ukubana i-food security yethu ibe nganeno. So siyabonga uNkulunkulu ngakhonoko. Njalo sesibongela njalo bana hayi uhulumende la useke ithi sile emithetho yethu nemigoqo ebibamba ezomkonomi naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so nxa sokuvuleke kanje sesilethemba bona hayi kuzathutsha bese sicelela kube lobani uhulumende ahambele phambili ayovula ezindawo ezifanana lasemabhoda amabhoda kavulwe ngoba abantu noma ungavulanga amabhoda babe lokho befohl sesilahlekelwa zimali uhulumende ade engazithola ezamajuti phela njalo sokusiba labantu abazangena lapha bengahlolwanga ubhubhane lolu olwe COVID ngakho ke mina ngibona ngathi amabhoda lawo kavulwe kuvule kuzovula sibili konke even laba bamabhawa kulanto abaningi abasenza khona phana lapha abaphila ngakhona phana akuvule kulungisiswe ngoba nxa uzavula imisika lemkambo ombala emsika lapha emakhokhoba la le ndawo ezishiyeshiyeneyo usuyekele ukuvula amabhawa yabo sithi pho benze njani labo amabhawa kumele bebuye besebenze ngohlelo oluphansi kwe-WHO banakekele impilo zabo banakekele impilo zabantu kodwa asivuleli indawo yonke ukwezentuthi abantu bengalibele kubelahlekelwa imisebenzi labo osomabhizimisi bengalibele kubelahlekelwa imali
manje nxa sikhangele ukubana abamabhizimusi kakhulu amancane bayakhala ngokubana imali bebengayenzi ngesikhathi kuvaliwe ilizwe kathesi pho ubona ngani bazavuka njani bathini njengoba lo hulumende wabaphathisa kanye kuphela ubona kungasoze kube na liphutha nxa uhulumende engaphathisanga ikakhulu abamabhizimusi amancane
abamabhizimusi amancane ye uhulumende bekufanele ubana ngabe uyabaphathisa sibili kodwa nxa sikhangela ukuthi nxa uhulumende laye engani uyehluleka kuhle phela ukubana abamabhizimusi abancane laba bebe lama-associations abo lapho bafakuna izimali bancedisane futhi labo ngoba kwesinye isikhathi kuthi avuke uzenzele ungamelela ukwenzelwa akulanto ehambayo siyakufisa sibili njalo sikuthazele ubana uhulumende ngabe uyangenela aphathise amabhizimisi abancane labo kodwa kungabi yingumgoqo phela ozabayenza ubana behluleke ukubana basukume abayenze ama-cooperatives abahlangane ngama-groups batshayelana izimali into ihambe esikufunayo yikutona bathole ukuthi bona bakwanise ukusebenza bame njalo ngezinyawo zabo ngoba siyakwazi ubana yikho lapho uvela khona imali eningi ye-school fees yama-rent lani bese sithi mhlawumbe okunye siyabe singakucela ukuthi laba abanikazi bama-building laba abasebenzela khona labo babe lesineke bengabavulali ngama-rent masinyane khonapho khonapho bebayekele bebevuke behlume andibana ke bese beqala ukubhadala izimali zangkhona nxa kuyuthi yilaba abathengisayo besebenza ngaphansi kama-city councils la atshiyetshiyeneyo bona laba be-city council labo ababonakale bencedisa ngokuthi kona befake ama-waivers kumbe bebavumela ukuthi hayi yenzana ama-payment plan enu libe libhadala mbijana ngapha lizama ubana lani linjani livuke lisebenze so lokhu sokufuna i-effort yomuntu wonke sindawonye sonke sisebenzelana ndawonye abamabhizinisi beqoqana bodwa laba abanikazi bama-buildings labo bebuya futhi bebezoncedisa khona ukubana kubonakala ukubana kuyancediswana njani abantu beze behlume beme ngezinyawo zabo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo umnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamandebele engumzilikazi wesibili uthi ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke ngendlela yokulondoloza lokukhuthaza amasiko kungxoxo wayiqhubela e-studio 7 umnumzana Khumalo uthi ukhuthaza njalo abantu ukuthi bekhulume ngendimi ezitholakala esizweni sikamthwakazi kulokukhuluma ngezinye indimi ezifana ngesishona okungabangela ukuthi ezabo indimi zeyiswe asizweni ingxoxo wayiqhubela uSithandekile Mhlanga we-studio 7
Bonga leli thuba esilitholileyo ukuthi senelise ukukhulumisana labo. Sithe sihlangene siyinkundla esikhosi sakwamthwakazi ngapha. Savumelana ukuthi abantu kathesi emakhaya nasemisebenzini lapho kungeneliseka khona abagqoke isintu abasaziyo. Abantu baqalise nje ukugqoka isintu ngama-Fridays nje, every Friday. Loba kuyiphisi nje i-item yesintu. Uyifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe sakithi. Kungaba khanya kuyinto encinyane kodwa izaba lomthelela omkhulu. Umbiko lowo siwudlulisile nge-Facebook kodwa siyabonga ukuthi sikumemezele khona lapho. Akudingi ukukhuluma okuningi ngoba kasifuni dlame. Sifuna nje sikhulume sithule inkosi yiyo ezabe ikhuluma njengoba ngiletha imbiko ngikhuluma. Abantu bangaze futhi bangena phakathi badonselwe phakathi kodlame ngabanye abantu ngoba kayisikho lokho esikufuna ukwenza. Okunye osekumele sikuqakathekise ukuthi singaze sadonselwa ngabanye abantu ngendimi zabo besidonsela emizini yabo. Siqala ukukhuluma ulimi lwabo silapha komthwakazi. Komthwakazi silendimi eziningi sibili. Ngihlonipha zonke lezi ndimi ngoba ngezami njengenkosi yakomthwakazi. Asiqineni ngolimi oluzasikhulula kwamanje, ulimi lwesiNdebele. Ezinye indimi lazo sizabe sizikhuluma kodwa lolo lulomutsho kule into esingayo. Singaze saphongudonswa nje uzwa abantu kungadingeki ukuze sebekhuluma isishona esabacindezele. Angilwi lasho isishona sihle kakhulu. EmaShonaland lulimi olumangalisayo ngiyaluthanda khonale. Kodwa lapha komthwakazi asimeni ukukhuluma ulimi lwethu. Kunini sicindezele? Kunini siphonga uhlehlele emuva? Sinika abantu indawo engeyethu, siyisarenda nje. Konke lokhu ngifuna kwenziwe, abantu kabavume ukuthi bakwenze, bazimisele ukuthi bakwenze. Njalo batsho ukuthi iNkosi uMzilikazi wesibili othi sikwenze lokhu. Kufanele ngokwabo. UNkulunkulu alibusise khona ngapho kuStudio 7. Ngibonga okwamukela ithuba lokukhuluma leNkosi uMzilikazi wesibili ongiyokhulumayo ngalesi sikhathi. INkosi yabethwakazi. Ngiyabonga kakhulu Mamhlanga. INkosi libusise lonke khona ngapho. Siyabonga.
Lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo, wazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudabalunye, uSithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, yena othi bayakwamukela lokhu njengabahlali bakobulawayo.
Kuyakwivele kwenzakale khona kobulawayo dela kwezinye indawo ezicacile emathebeleni. Kwakume khona usuku babongile isikhonja lapho emsakazweni, kuyagqugquzela ukuthi abantu bakhethe ilali ethize lapho abazagqokela khona imvunulo yabo yesintu. So ngokunjalo ke isintu siyivele siyingxenye yabantu, siyingxenye yenkolo yabantu, siyingxenye yamasiko abantu. Njalo ngakhanyisekelo sombuso welizwe leZimbabwe siyakukhuthaza ukuthi abantu bahlonipha amasiko abo. So ngokunjalo ke siyakukhuthaza lathi ukuthi nxa abantu bengavuma mbe bengathanda ukuthi bazenzele khonokho bakwenza, not necessarily ukuthi baye besenza isiko lesiNdebeleni. Umuntu lo muntu lesiko lakhe, lanxa amasiko akhona ikakhulu nxa engabesingoni engenelani, amasuta angenza okwawo, amaxhosa angenza okwawo, amabhenda enze okwawo, amakhalanga, amatuna, amanambia. Okuqakathekile ukuthi amaNdebele layo yonke imihlobo balandele imvunulo yesiko labo.
INkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikamthwakazi. Liyakwamukela lokhu njengezakhamisi?
Khonoko kumqoka kakhulu. Amazon la nguza okwe wakhulunywa ngospika wephalamende uMdenda sikwemunye imhlangano lapho eweteleni kobulawayo, wathi okwenza ukuthi abantu bakithi beyise ulimi lwabo laye lakwani. Ngokunjalo-ke kumele ukuthi abantu bakithi baqakathekise ulimi lwabo. Ngazofica umuntu ukubuza ngalifuluyo pendula ngolimi lwakho ukuze abanye abantu labo bafunde ulimi lwakho. Ukuthathela ngendimi zabanye abantu kesime ngakho. Umuntu ngakubuza ngesiShona pendula ngesiNdebele, umuntu ngakubuza ngesiNdebele nxa ulisuthu pendula ngesiSuthu. Khona kuyala kuzenza ukuthi kukhanye ukuthi emaNdebeleni silendimi eziningi eziyizwe ezisibophela ndawonye esingathi khona khona we are united in our diversity.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Indimi ezitholakala kusizwe sikamthwakazi njalo ezikusisekelo sombuso welizwe zigoqela isiNdebele, isiXhosa, isiVenda, isiSuthu, isiTonga, isiKhalanga, isiNambia lesiVenda. Asizweni imbongi umthulisi moyo egcizelela amazwi kamnumzana Khumalo ngendimi ezehlukeneyo ezitholakala kwelikamthwakazi.
Yangithi sanibona mthwakazi somhlaba phana njengamanje insolo phana MGM uDemetri kodwa mina mahlaba thale phansi kwelakithi lena. Bakithi isilo laphana bakithi iNkosi uMzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolusihlani olunye nolunye bakati bakithi iNkosi yami abantu mabagqoke phela kodwa imqhele, abantu bafake phela imvunulo yesintu, sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani, sibuyaphi, sivusile phela amasiko ethu. Kunjalo laphana ngithi ntanga Tshivenda khosi igoba ramba zori butanu lingwe na lingwe bathu vaambare phela ziambaro zwashu zwa Tshivenda ziambaro zwashu rine bathu ba tshithu ke ri dumela mole watse wa re kgosi ikoba gopela batho ba Modimo ore batho botlhano le bongwe le bongwe batho ba apare diaparo tsela tsa shitu re tsose phela ntsho tsa rena tsa kgale re tsose setso sa rena rine batho ke tse gore ole ke mang lo wena o mang lena ke mang batho ba bare o tsona lena so ntse o mpona o re ke iwang yes ke ona ntho e gopola ke khosi isilo isamandebele ya gopela mole Stanley Raphael Khumalo kiri ba ye temzilikazi
lo ngumthulisi moyo imbongi ebisethula amazwi kamnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamandebele engumzilikazi wesibili Ibandla le-MDC Alliance lithi umbiko ukuthi abaphikisa uhulumende bahlale phansi badle amathambo engqondo usethuse uhulumende weZANU-PF. Ngemva kwamazwi omkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa awukuthi kuzaba lombuthano othiwa iNational Convergence oletha ingxazo zonke zelizwe ibandla leZANU-PF lethula awalo amazwi liphikisa imbono le lisithi uChamisa usephelelwe ngumphako kodwa abalandeli bakaChamisa bathi sokusobala ukuthi ibandla leZANU-PF selisesaba ngoba uChamisa esephume lecebo elingathwalisa nzima ibandla leZANU-PF Sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umbuzo wakho omuhle kakhulu. Uyananzelela ukuthi ibandla lethu selile more than 20 years. Lile 20 years senza ama structures, senza ukhetho lethu, leadership yethu vele intact. Wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe. Ende labantu abasisekelayo kabameleli lokuthi kumbe njengoba usithi ukuthi ukhetho soluseduze bonke abantu abasisekelayo bamelele lelo langa olokhetho ukhetho sizimisele kulo
yona imithetho elawula ukhetho elalikhala ngayo phambilini kokhetho lwedluleyo siyabona ukuthi kayi kalungiswa manje lizangena njani kukhetho yona imithetho engalungiswa
okuyiwo vele injongo esikuyo ukuthi ama reforms kumele alungiswe sizazama ngayo yonke indlela ukuthi kusiyafika lolo khetho whether siyahlalisana ematafuleni whether siyahlalisana ezitridini whether kunjani kuzamele kusiya kulolo khetho ama reform eselungile ayishiyo nto okubele siyincenge emuntwini yinto vele esemthethweni yinto vele segudwini even la upresident Nangagwa leZANU yakhe bayakwazi lokho lanxa nje besicabanga ukuthi ukuya kuma reform kuyabasiza kodwa kulolu khetho kamboni ukuthi kuzabasiza ikakhulu kulezi insuku lokho bencenga bevika ngecovid bevika ngecovid kodwa bona beqhubeka kuyaba imihlangano beyenza iCovid yikho konke lokho esilomlando ukuthi silibandla sikwenze
umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla leMDC Alliance
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC yabo
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba lebulembu eleNews Hawks libika ukuba sokule mibuzo eminingi-ningi kulandela ukusayinela ukuba isibambiso sesikwelede sebhanga leCBZ okwenziwe nguhulumende emele ihotela yembano Mana Hotel. Lokho kutsho ukuthi ihotela le ingehluleka ukubhadala isikwelede sizabhadalwa nguhulumende esebenzisa imali kaZulu eyemithelo. Imibuzo ekhona igxile ekuthini kanti kuyini okwenza ihotela yembano ese Victoria Falls yaphawulwa ngumongameli Mnangagwa iqakathekiswe kangaka yona ingelani lokwenza lohulumende incwadi elotshwe ngusibalukhulu kahulumende umnumzana Meshack Sibanda iveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi imuli yako Anira umlingisi owayesazakala ngelokuthi Bimbayi kumdlalo kamabonakude othiwa Studio 263 kumele iphathiswe ngokumngcwaba nguhulumende uNira wabulawa ngabantu ababefuna ukumthathela imali kwele South Africa njalo isidumbu sakhe sikhangelelwe elizweni kuyona le iviki okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp
salibonani basakaza bahle hayi yezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu hayi zilohlonzi ngempela ziyajabulisa mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebele ngoba bantu bakithi lingadadazeli liyele lalo ibandla elikhona komthwakazi imthwakazi Republic Party yilo lodwa ibandla elizaletha inguquko okukhona lokhu konke esikubonayo lokhu akungeke kusincede ngalokho khangela uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangesibo bantu bakamthwakazi unganceda umuntu ongasiwakini ngayiphi indlela asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bantu sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili yilo lodwa ibandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba lizakwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabi ngokukhamisa nithele siyabonga ye salibonani salibonani basakazi abathandekayo yalo umsakazo yiwo sesithembele kiwo asalandeli imisakazo liyani efileyo yezanu liya sesithembele kuwona lowo umsakazo wabantu siyabonga kakhulu indlela eqhuba ngayo okhulumayo ngumoyo ngapha eButswana indaba engikhathazileyo kakhulu emoyeni ekufundeni kwami izindaba ezinhleli ziphulayo ngizwe mayelana ngendaba yokuxotshwa kwabantu itrade akusesilungu alani into imbi kakhulu imbi ngoba uma ngiyaqathanisa la ngapha eBotswana uhulumende kayenza into embi kangaka uma kuthiwa abantu baxotshiwe futhi kabaxotshwa abantu bayacelwa becelwa benjalo bese besiyakwakhelwa izindlu ngabe imizi yokuhlala endaweni ethile abazabe beyivumelene lalabo bantu kodwa lokho kokuxotshwa kwabantu kuyinto embi yikho sibona amazwe ebalungini begaxa izijezi zokuphezu kwebandla lezabo mna lokukhulu ukuba lezi jeziso ngezezanu izanu yona sifake izijeziso kubantu ukuze abantu bakhale ngalezi jeziso izijeziso zezanu ngenxa yokwenza kwazo okubi siyabonga abasakazi singathi ngaqhubeka linjalo lesakazi umsakazo indlela esakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu siyabonga
salibonani zihlobo nabangane leZimbabwe yonke jikelele okhulumayo uRosemary Ncube from Macingwane Plumtree engithanda ukutsho la ku Studio 7 ngithi Studio 7 yalala Studio 7 siyakuthanda Studio 7 ngoba unokhuluma iqiniso lonke iqiniso lomhlaba silizwa ku Studio 7 lokwenzakalayo emhlabeni wethu weZimbabwe sikuzwa ku Studio 7 Ngabe asuwe wena Studio 7 ngakonke okomhlaba sikuzwa ngayo. Njalo Studio 7 uyasiduduza. Uyasiduduza ngamaqiniso wonke kulumhlaba wethu. Siyabonga Studio 7. Siyadumisa ikhambani phambili Studio 7. Sihlale sisizwa amaqiniso ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 lenjalo basakazi siyabonga umsebenzi lwenza. Mina ngani ngiba lenkinga mbijana le vaccine not ukuthi kumbe ngithi kayikho right kanjani kumbe njani. Inkinga yami enlayo ukuthi ivaccine le abasekunabantu abaningi sibaziyo abahambile aba more than 60 years abayikuthi mabe fike ukuthi bayahlatshwa bayaphendukiswa thaka ayifanele ukuthi ihlatshwa abantu abane 60 years and above but then we must bheka kahle sithola ukuthi i-coronavirus kakhulu ihlasela abantu abadala abayikuthi yibo 60 kusiya phezulu abale immune system engani sidown kanti manje le eyalapha le vaccine ukuthiwa ifuneka ama 18 years to 60 kuphela in between and mbheka mbona ngazani le yi-age group eyikuthi almost i-immune system yabo isese-right ngesenzoba lo mbuzo ukuthi sabona umsekeli kamongameli ehlatshwa kanti nakakafika i-60 hayi ngiyabuza nje ngizibuzela nje bazala kungatsho ukuthini
hayi selibingelela ku-Studio 7 ngabe linjani ye hayi inkinga nje ukuthi liyabala amanye amalokuzeni ama-voice calls but amanye aliwabali angazi inkinga likhetha njani kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ungathi sani maphosa kafosi manuka ward 1 case into engifuna ukubuza ukuthi kade vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becasiselwe nje befundiswe kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni le ukuthi ke i-vaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu behlehlele emuva nje sithola lokhu nalokhu okwenza singazwisisi ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthi abantu befundiswe kahle kahle ngale vaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiyitholileyo epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe asemise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-AstraZeneca alokhu esiba manengi ngoba lomjovo ubikwa unqumisa igazi labanye. Amazwe yasemise ukusetshenziswa kwale ijekiseni yagoqela iGermany, Italy, France, Spain lamanye. Kodwa inkampani le ithi okwenzakalayo akulani le jekiseni le ngoba phakathi kwenkulungwane zabantu esezihlatshiwe kulabantu abangamachumi amane nje kuphela ababe lodubo lokunquma kwegazi. Kodwa kwele Melika kulamajekiseni amathathu kuphela asetshenziswayo athi ele Pfizer, Moderna, lele Johnson and Johnson. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngokwegcikwane le-coronavirus lapho ahlala khona.
Igciwane le-coronavirus lesasekhona noma nje indawo eziningi sezivulileke kodwa sinazelela ukuthi akhona amanye amabhizinisi ake athi wona cha abangeke bavumele abantu ukuthi baze kumabhizinisi abo bengafakanga imaski njalo bebegqugquzela ukuthi abantu kabazame ngazo zonke indlela ukuthi bayohlaba ijekiseni leli ekucatshangelwa ukuthi liyawuvikela lo mkhuhlane. Kodwa hhayi lona igciwane lisasekhona abantu basesebaningi impela ababanjwa benalo njalo abagula ngenxa yalo leli gciwane.
Belokhu bekhona yini obazwayo besithi abasoze behlatshwe ijekiseni le-coronavirus?
Lapha nxa sekusiza ukuhletshweni kwamajekiseni baningi kakhulu abantu asebebonakele lapha bekhuluma mpela ukuthi bona ngeke bakuthakazelele ukuthatha leli jekiseni legciwane le-COVID-19. Bebika izizathu eziningi ezishiyashiyeneyo phecelezi nje ongathi ngibekafitshane abaningi babo bathi kabathembi leli jekiseni ukuba impela ingabe liyavukela lo mkhuhlane. Kungabe lokhu kuyindlela nje yokuthi laba abenza le imithi bazenzele imali nje kodwa imithi yabo ingela msebenzi kangako kumbe mhlawumbe ngathi ingawuvikele umkhuhlane.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Money man, we supplying on a daily. Let's spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like so. We connected in the streets. Man, we connected like so. We connected in the streets. Moroi, moroi, moroi. Waking up and get the money man. We supplying on a daily. Let's spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like so. We connected in the streets. Man, we connected like so. You see me? We connected in the streets. And we connected in the city. And we connected in the streets. The
legs go kakibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 lamuhla lanqa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko. Silugciba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilandela ebulenjini ku www.voaindebele.com.